izakhamizi emapisa esixoxelazo zithi zidabukile kulandela ukufelwa zimbuzi ngomvulo uviki edluleyo. Imbuzi ezingamathumi amathathu lambili kanye lenkomo eyodwa zife ngemva kokuba kuvuze itanka lamanzi ebelile mfundiso yohlobo lweyuriya yagelezela emfuleni lapho kunoda khona izifuyo. Umnumzana Memba Ndlovu eyisakhamuzi emapisa ngomunye wabona lumonakalo usenzakala.
Ngendlela le okwenzakale ngayo bakithi kubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi abantu bazaphephela ngaphi ngoba vele nxa ufelwe izifuyo ezingaka bakithi uyabufile babe kubulele ingabomo le abayenzileyo nxa sithi siyagangela.
Unkosazana Thakazelani Ncube yena ulahlekelwe zimbuzi ezisithiyagalombili.
Njengezakhamizi sabuthana sakhuluma le ada, i-ada yabuya yakhulumisana kuhle labantu, akuzange kube lohlupho ekukhulunyiswaneni. I-ada yathembisa ukubana izabhadala, wavunyelwana ukuthi i-ada izabhadala abantu imbuzi ngayinye ngayinye i-R1,000.
Uthi njengezakhamizi bebephatheke kubi ngalolu daba ngoba kungayisiko kwawuqala ukuthi lokho kwenzakale ada.
Ayiqali ukwenzakala mnyaka yonke ma bevuba imithi leyo kuba khona ukufa kwezifuyo kube nokungazwisisani. Ngakho-ke namhlanje sihlangane labo futhi abantu be-ada bezobhadala abantu izimali zabo besiyathenga izifuyo zabo. Balungisile lalapho okade kusenza khona umonakalo, bagebhile igodi lokuthi umuthi lo ma ugeleza ungene khona.
Umnumzana Samson Makurane oyisakhamuzi emafuku eKwanda South uthi izifuyo ezibalisa imbuzi kanye lenkomo zibalulekile ngoba kuyizo eziphilisa izakhamizi emaphandleni.
Ikakhulu abantu bangasebenziyo kumele ukuthi baphile ngezifuyo zona lezi ezinjengenkomo lembuzi.
Umqondiso ogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela ezemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Dicent Ndlovu uthi ada bayihlalise imali engange-R120,000 RTGS njalo bayixwayisa ukuthi ithatha amanyathelo okuvikela umonakalo ofanayo. Kodwa olwela ukulondoloza kwemvelo umnumzana Collins Pando wentepe uthi limali phansi lapho kuqhathaniswa lomonakalo obekhona, kungakho kuyadingeka ukuthi abaphazamise zemvelo njenge-ada bajeziswe kabuhlungu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lalezi.
Amafayini wona lawa abawayenzisiwayo kumbe sithi ababhadaliswayo mhlawumbe vele mancane ukuthi akubazwisi buhlungu ukuthi balokho bephinda bephinda. Laba abantu abalahlekelwe izimbuzi zabo sebelahlekelwe inotho yabo ebaphathisa ekuphileni kwabo, kufanele ukuthi amafayini lawa aqiniswe kakhulu kumbe akhwezwe vele abe buhlungu ekubhadaleni kumbe abe nzima ukubhadala, ukwenzela ukuthi amakhampani amakhulu ahloniphe ilungelo labantu lapho abasebenzela khona.
Azenelisanga uxoxisana labe ada ngalolu daba. Ele umsakazo we Studio 7 ngiseGwanda ngu Albert Ncube.